Izeki sicele kuhulumende ukuthi ivunyelwe ukunikeza abaphathisa uZulu ukubhalisa ukuvota amandla okupha isiqinisekiso sokufakaza ama-Commissioner of Oath ukwenzela ukusiza labo abebesehluleka ukubhalisa ngenxa yokusweleka kobufakazi bokuthi umuntu uhlala ngaphi. Ihlandla lesibili liqale mhlaka-29 Mfumfu liyagqitshwa mhlaka-13 Lwezi. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-MDC, uProfessor Walshman Ncube, uthe i-BVR ngokwayo iyavikela ukuthi umuntu abhalise kabili, ngakho izethu kumele ilalele izikhalazo zikaZulu isuse ukudingakala kwalobo bufakazi.
Akukhitshwe emthethweni lokhu ukuthi kube ne-proof of residence. Kwenele nje ukuthi umuntu afike athi mina hayi ngihlala laphana, ngirejista nini isikolo lesanayikho lapho engifuna ukuvotela khona eseduze kwalapho engihlala khona. Ngoba into eqakathekileyo kayisikho ukuthi utshengise ukuthi uhlala ngaphi. Into eqakathekileyo ukuthi umuntu angavunyelwa ukuthi arejiste kabili, ayirejista laphana lalaphana lalaphana. I-BVR leyi iyayenza ngenxa ukuthi uthathwa ama-fingerprint ukuthi ungenelise ukuthi urejiste kabili, ngoba ima-fingerprint akho avele senjani esekhona kukhompyutha. Yikho-ke sithi thina kakulancedi ukuthi kubelokhu esithi proof of residence, proof of residence. Into eqakathekileyo ukuthi abantu bangarejisti kabili, ama-fingerprint ayakuqeda lokhu ukuthi kurejisteke kabili kathathu.
Ihlandla lakuqala lokubhalisa liphele ngeviki edlulileyo kobulawayo sokubhalisa abantu abayisilinganiso esedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu lanhlanu. Umnumzana Lungisani Moyo, omunye obehluleke ukubhalisa kuhlandla lakuqala, uthi inyathelo lezethi lamukelekile kakhulu ngoba yena obesekhalele ukubhalisa ngenxa yokuswela ubufakazi obudingakalayo.
Indaba ye-proof of residence kufanele i-stretch out because abanye singamalotsha asila ama-proof of residence ngoba amaphepha amanzi asikela kubomastandi, asikela kubolenzo TV. And le ndaba yokuthi kuthiwa kube labo Commissioner of Oath is a long process. Why andivele kuyabe kule photo yomuntu, kuyathatha ifoto le-fingerprint lesithupha somuntu. I think that's enough.
Ihlandla lesibili lokubhalisa liqale mhlaka-29 Mfumfu, kodwa indawo ezihlole i-Studio 7 bezingaphithizeli okutshengisa ukuthi uZulu kobulawayo ulokhe engakhuthalelanga ukubhalisa ukuvota. Unkosikazi Nkosinesisa Ndlovu uthe yena uyalithakazelela inyathelo lezekhi elokufaka o-Commissioner of Oath ngoba yena obakhe ubufakazi balapho ahlala khona bungekho ebizweni lakhe.
Inyathela lezekhi liqakathekile kakhulu ngoba isikhathi esiningi kuba nzima ukuthi sithole i-proof of residence. Kuyabe kusidurela ukuthi ukhanyise usiya ku-Commission of Oath kumbe usiye emapholiseni. Ngakho-ke kulula kithi siyabe sizama ukurejista ukuthi bahle basi-authorize khonapho ukuthi kube lula kithi ukuthi sirejiste.
Umgcinisihlalo wezekhi uJustice Rita Makarau uveze ukuthi kuhlandla lakuqala izekhi ibhalise abantu abangaphezu kwesigidi endaweni ezizinkulungwane ezimbili namakhulu amahlanu. Ihlandla lesibili lizaqhuba kuyefika mhlaka-13 Lwezi, kuthi elesithathu liqale mhlaka-16 Lwezi kusiya ku-1 Mpalakazi, elokugcina liyaqala mhlaka-4 Mpalakazi kusiya ku-19 Mpalakazi. Ngimele i-Studio 7, ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.